Sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 25 2016 ngu Chris Gande.
Wakhanya okade engumkhulu wawo amapolisa lawo aseParliament esitshela ukuthi hayi namuhla bonke amapolisa esiwabona begcile lapha ngaseParliament balandi ukuzosebenza thina. So vele kabangike basivumela ukuthi singene.
Lokho ngakunye okusendabeni zethu okunye njalo icala lokuchaphazwa kwemali yesikhwama seZimdef elethethwa umphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo belusemthethwandaba weHigh Court eHarare lamhlanje. Umongameli Jacob Zuma okwele South Africa uza kwethekelela eleZimbabwe ngeviki ezayo. Amapolisa avimba abantu abakade befuna ukungena idale lePhalamende betshengisa usekelo lukamnumzana Themba Mliswa osandanqoba kukhetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Icala lokuchaphazwa kwemali yesikhwama seZimdef letheswa umphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo belisemthethwandaba weHigh Court eHarare lamhla kodwa ladluliselwa phambili kumhla ka 28 kuyona le inyanga kamfufu. Umoyo wamangalelwa ngumnumzana Hardlife Mudzingwa ilunga lomkhankaso wethajamu kasesijikile. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba igqwetha elimela umdzingwa kulolu daba umnumzana Simon Mubhindu ethe lokhu kudluliselwa phambili kuza ngemva kwesicelo sakhe sokuba aphiwe isikhathi sokuyafunda lokhu okwethulwe ngamagqwetha kamoyo ezivikela esithi waphuza ukuyithola linothisi. Udaba lwemali yeZimdef lukhulunywe ngalo lakuripoti kamabhalane obona ngendleko zikahulumende u-Auditor General kunsukwana ezedlule. Lolu daba luthethwa emahofisini kaJustice Lois Mathandamoyo. Umdzingwa ufuna umthethwandaba uthonise umoyo owavuma ukuthi wachaphaza imali ezinkulungwane ezingama-400,000 kodwa yena uthi wasebenzisa imali ukuthuthukisa isigaba secholocho ngokuthenga amabhayisikili kunye lenye impahla.
Siyabonga Mavis Gama. Umongameli Jacob Zuma wakele South Africa ukhangelelwe ukwethekelela eZimbabwe ngeviki ezayo ezogqiba inkulumo zokwenza amabhizimusi azenza lo Mongameli Mugabe kunyanga ezedluleyo. Isikhulumeli sesigodlo someli weSouth Africa eZimbabwe unkosikazi Linda Maso wethule umbiko othi uZuma uzafika eZimbabwe mhla ka 2 ngenyanga ezayo kodwa iziphathamandla zikahulumende walelo lwizwe zizakhokhela ziye eZimbabwe ngamalanga amalutshwana uZuma engakayi. Ugatsha lomanyano wamazwe omhlaba United Nations olubona ngezokulima olwe Food and Agricultural Organization lumanyene lohulumende weZimbabwe seluqale uhlelo lokwaba inhlanyelo zamabele kunye lamadlelo ezifuyo kubalimi abangomama lemizi eyondliwa ngabantwana emaphandleni belungiselela umnyaka wokulima oqala ngomfufu 2016 kusiya kumabasa 2007. Ngemizamo yokwehlisa indlala ebibangelwa liyezi le-El Nino. Unompumelelo moyo siphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inhlanganiso ye-FAO ithole imali yokunceda abalimi abangomama lemizi ekhokhelwa ngabantwana eyizigidi ezintathu esuka e-USAID le-Italian Agency for Development Cooperation. Imbiko le iphume kumhlangano oqhutshwe kobulawayo e-Rainbow Hotel lapho ugatsha lukahulumeni uhulumende olubona ngezilimo lezifuyo abaphume lamasu okutholisa inhlanyelo lokudla kwezifuyo ngobunono obuqotho. IZimbabwe ibhekane lendlala enkulu kulandela ukungani kahle kwezulu njalo kubikwa indlala le ifana leyenzakala kuminyaka emithathu lanhlanu edlule. Abantu abedlula izigidi ezimbili lengxenye babhekane lendlala njalo inani leli lilakho ukukhuphuka lisiya kuzigidi ezedlula ezine kungxenye yakuqala ka-2017. Ekhuluma le-Studio 7 ngemva kwalumhlangano, ingcwethi ekhokhela ezokulima kugatsha lukahulumende olwe-Agritex, uMnumzana Dumisani Bikwanyoni, uchaze kabanzi inani lenhlanyelo ezatholiswa abalimi eyendumba kunye lophoko esiqintini se-Cholocho. Abalimi bazaphiwa njalo ukudla kwenkomo ngentengo ephansi. Ngesizwe imbono kaNyoni.
Uhlelo lolubeke lukhangelele esigabeni seMathebelele North, isiqinti se-Cholocho esizaphathiseka ngenhlanyelo yamabele engaba yi-6 tons fakwe emgodleni yama-5 kg.
Okhokhela inhlanganiso ye-Agritex ezansi emaNdebeleni, uMnumzana Judia Ncube, laye uchaze kabanzi ngohlelo lokutholisa inhlanyelo lokudla kwenkomo ethi izakhamizi zilinde izisebenzi zikahulumende zizabanceda ekubatholiseni usizo.
Okuqakathekileyo ukuthi kukhangelwe ukuthi lolu sizo lenelise ukuthi luncedise ikakhulu imizi ephethwe ngomama leminye njengoba sikwazinye kulabantwana.
Obona ngezifuyo ezansi emaNdebeleni, uNkosikazi Simangaliphi Ngwabi uchaze ukuba uhlelo lwe-FAO luncede kakhulu esigabeni sakhe ngoba inani lezifuyo ezifileyo ngokuswela amadlelo liphansi uma kuqathaniswa lomnyaka odluleyo.
Lo nyaka kusukisela ngoJuni kuzefika lesi sikhathi u-Okthoba yenale inkomo esezifile eMath South zingu-425. Siyabonga kakhulu uhlelo lolu isalulethelwa yi-FAO.
Amadlelo enkomo asechile ngoba izulu alinanga kahle njalo inkomo ezedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 zifile kusukela ngozibandlela kuzefika umfumfu. Ngaphansi kwalolu uhlelo iziqinti ezibalisa iBulilima, iCholocho, iGwanda, iNsiza leUmzingwane zikhangelele ukuthola usizo lwe-$2 million izigidi ezimbili zamadola kuthi iChivi, iMwenezi, iMperengwa leZwishabane zizathola usizo ngaphansi kwesikhwama sikahulumende wakwele Italy esesigidi esisodwa samadola. Imuli ezifika inkulungwane ezilithumi zikhangelele ukuthola usizo kuziqinti eziyisithoba munwe munye. Inhlanyelo ebalisa inyawuthi esisindo sama-kg amahlanu, i-5 kg, izabiza amadola amathathu, kuthi indumba eyisisindo sama-kg amabili lengxenye i-2.5 kg izabiza idola elilodwa. Kuthi inkomo ezimbili zizatholiswa ukudla okuyisisindo sama-kg esedlula amakhulu amathathu, i-360 kg yokudla ngemuli ngemuli. Ukudla kwezifuyo okuyisisindo sama-kg alikhulu lengxenye, i-50 kg, kuzabiza amadola ayisithupha. Imali ezahlawulwa ngabazathola usizo enhlanyelo lokudla kwenkomo iya kusikhwama sesiqinti esikhokhelwa yi-Agricultural Development Association ekuthuthukiseni iziqinti kwezokulima lezifuyo. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Langa nje ukubhidlika komnotho sokuthiya abasakhulayo abaningi bengela misebenzi elizweni bakhona abaphumelelayo kakhulu ngokuziphandela kwezamabhizimusi la kunhlelo zentuduko. Abasakhulayo laba bagoqela umqondisi wenkampani yamazibisa Incorporated uMnumzana Nkosana Mazibisa, yena othi abasakhulayo kumele bavule ubuchopho badinge amacebo okuziphilisa njalo bazinikele kukho konke abakwenzayo. Okuningi asikuzweni kuNtungameli Nkomo esipha linqoqo.
bangalahli ithemba. Abasebenzisi isipho abasiphiwa uNkulunkulu, whether isipho sezandla, let them use it, let them utilize it. And ikakhulu umuntu angaba committed entweni yakhe, abe kulo mbono, yikho okuqakathekile. Then abe sedinga abantu who share the same vision, the same commitment. They can collectively work together, besiya phambili. Yikho okuqakathekileyo. Khona kuyana kwenza ukuthi kube le team elama-talent atshiyeneyo. So kwenza kube lula ukuthi even seli-approacha, whether it's a bank or it's a corporation, selile team elama-skills akwanileyo.
Bakhona abanye abangazibuza mazibisa ukuthi ngilesifiso sibili mhlawumbe sokuqala ibhizimusi njengomazibisa, kodwa ngiqala ngaphi?
Okokuqala ukuthi ibhizimusi ayisoyiyo wonke umuntu. Ungakwenzela kakhulu empilweni vele, abanye badayela ukuqhatshwa, abanye badayela ukufundisa, badayela ukwakha, abanye badayela ukwenza amabhizimusi. So owaqala ukuqala ukwezazi ukuthi kati exactly what is my purpose and my existence emhlabeni. Ungabakwazi khona ukuthana ukuthi ulandele emhlabeni, you flip the other side of it, then you'll find the entrepreneurship side of it. There is the commercial value to every talent that every person has emhlabeni. So from then onwards ungaba the self-awareness. So hlala phansi usukhangela ku-market ukuthi how do you satisfy human need? Ngoba i-business is not about wenza imali. Ukuthi kuyini abantu abakudingayo ongabanceda empilweni zabo. Unga-identify a human need, then you find the commercial value of it. Because when you start a business, it's not about yourself. It's about the end user, who's the consumer. That they are constantly supplied. Because we don't start business for ourselves, we start business for end users. Who is the one who they cannot exist without that product that satisfies their human need every day. So you call once you've identified the human need, you look at the commercial value of it, you create systems that constantly work towards that human need and engage the consumers. Kwabe kunika feedback, don't be defensive because the product in yabo, I saw yakho.
Lo ke ngumnumzana Nkosana Mazibisa usomabhizimusi osakhulayo uxoxelo ntungameli wenkomo weStudio 7 ekwaBulawayo.
Kuhlelo lwabasakhulayo ole the connection namuhla sixoxa labasakhulayo abaphumeleleyo kwezamabhizimusi la kunhlelo zentuthuko lanxanje umumo ungamanga kuhle elizweni. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Asidibaneni kuhlelo The Connection namuhla lilami untungameli Nkomo lomunye wami uChiwoniso Jani.
Amalunga edalela eParliamente avela kumabandla wonke asedaleleli amanyene lamhlanje ngemva kokuba obephethe isikhundla sikaSomlomo uNkosikazi Mabel Chinomona evimbe umnumzana Justice Mayor waJajena ukuthi ethule impumela yekomiti eyacubungula okwenzakala kuzabelo zama-shares awezimunya Marange Community Trust shares. Kucatshangelwa ukuthi kwaba lobusela kuzabelo lezi kumali emigodi yamadayimani eMarange. Kolunye udaba olufanayo, amapholisa avimbe abantu abakade befuna ukungena edalela eParliamente betshengisa usekelo lukamnumzana Themba Mliswa osandanqoba kukhetho. Okunenga sikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMavis Gama eseHarare.
Umliswa umangalisa abanengi kade bengakukhangelelanga ukuthi uzanqoba ngoba amabandla aphikisayo ahlala esithi ukhetho luyaqilibezelwa. Amapholisa abehlomile abenyakazela phandle kwedale kusobala ukuba aze ngemota ezimbalwa okubalisa eyohlobo lwelori enkulu. Bekule mota ezimbili ezithwala amanzi ababayo asetshenziswa uthela uZulu otshengiselayo. Omunye walabo abavinjiweyo kungumnumzana Charles Nyoni ophatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu lobukhokheli obuqotho. Unyoni ulandisa phezulu kwenzakale lamhle kuseni lapho yena labanye bakhe beye edalela eParliamente ukuyabhalisa amagama abo ukuze bavunyelwe ukungena njengokuthiwa ngumthetho.
Wakhanya okade engumkhulu wawo amapholisa lawo aseParliamente esitshela ukuthi hayi namuhla bonke amapholisa esiwabona begcwele lapha ngaseParliamente balandi ukuzosebenza thina, so vele kabangeke basivumela ukuthi singene. Sasesikhanya nje sisehlileke ukungena eParliamente ukuthi lathi siye partitheka kulowo mdlalo okade ukhona namuhla eParliamente okade uhlanganisela ukungena ehofisini kukaThemba Mlisa lo owawina ama-elections kumpela viki edlulileyo, kanye le iripoti adifakwa namuhla ngama-youth akochiyadzwa ama-findings abawatholayo mayelana ngokutshontshwa kwemali zamadayimandi echiyadzwa.
Ukusole kakhulu lokhu kwenza kwamapholisa unyoni.
Lokhu kusitshengisa nje into ezimbalwa mayelana nohulumende kaRobert Mugabe ukuthi okokuqala uzimisele ukuya esiya phambili ngokuvalela abantwana beZimbabwe ukuthi bakhulume intando yabo izwakale. Okwesibili kuya kusitshengisa ukuthi uhulumende kaMugabe lo uzimisele futhi ukuthi abantwana beZimbabwe vele bengabi lalutho abalwaziyo mayelana ngalokhu okwenzakalayo kuleyo Zimbabwe, bebe besiya phambili ngokutshontsha izimali kanye lokwenza lokhu abakwenzayo esingathi yi-corruption. Kalani le ntando yabantwana beZimbabwe, kalani nokulandela i-constitution yabantwana beZimbabwe. Yena vele uzimisele ukuthi aye phambili etshontsha nje intando yakhe.
Unyoni uthi besingekho isizathu sokuba amapholisa aze ngaleyo ndlela ukuze abavimba bona belandela okusisekelo sombuso, njalo kulilungelo labo ukungena edale.
Ngibakhanyele nje amapholisa akade befika nje ku-almost 200, ubusuba ngalo ukuthi 200 amapholisa le support unit le riot ilethelwane, okutshengisela ukuthi kayitholakalanga lapha ku-central ukuthi abanye amapholisa bamathethe kwamanye nje ama-branch amapholisa. Imali abayisebenzisele le fuel yokubaletha khonapha bebalethelani, befuna ukuthi uZulu ayenzini esabe nje ukubuya kuParliamente.
Lanxa abalithumi lambili laba bevinjiwe, kodwa ezinye izizalwane zivunyelwe ukungena. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 4930-6065 laku 15460 kHz. Ku-Live Talk lamuhla kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection, sixoxa labasakhulayo abaphumelela kwezamabhizimusi achiyeneyo. Lithini ngalokho? Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Kulaba abengekho eZimbabwe lilakho kuya ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Singakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngeleMelika. Kukhetho lokudinga umongameli weleMelika, amadolobho aphathwa ngokuthiyeneyo. Kunsuku ezilutshwana ezisezisele ukuthi luqutshwe lolokhetho, abancintisayo sebehanqe amadolobho amalutshwana aziwa ngokuba yiwo abangela ukuthi banqobe kukhetho ama-battleground states. Siphethe indaba zakwamanye amazwe ngeKenya. Amalwa ecatsha awesimoslem adlulise amalawulo awenhlanganiso ye-Al-Shabaab ahlasele idolobho leMandera, abulala abantu abalitshumi lambili amakholo lwesiKristu. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Inhlanganiso ehlolisisa indlala lokunye okuhlupha uZulu eZimbabwe Vulnerability Assessment ithi abantu abedlula isilinganiso esingamachumi ayisichiyagalombili ekhulwini i-81% sebephila ngokuthengisa impahla kwenzela ukuthenga ukudla. Iphephandaba le-The Herald libika ukuthi inhlanganiso le ithi abanye abantu sebethengisa lezifuyo ngemali ephansi lokukweleta imali kuzihlobo labangane ukwenzela ukuthengela imuli ukudla njalo lokubhadalela imali yemfundo yabantwana. Lokhu kwethulwe yiZimvac ngesikhathi eZimbabwe lisithi umnotho welizwe ulakho ukuthuthuka ngesilinganiso phose sokuhlanu ekhulwini ngomnyaka ozayo. Loba nje inhlanganiso ekweleta amazwe imali ye-IMF isithi umnotho weZimbabwe uzancipha okumangalisayo. Abameli izakhamizi endaweni eziningi zelizwe bathi okwamanje uZulu sephila ngokukweleta ukudla lemali. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, Gibbs Dube Studio 7 uxoxele unkosikazi Mpokiseng Sibanda omele isigaba seMalindi kukhansili yenkayi.
Imali thina emakhaya indlela esiphila ngayo ukuthi ukwelede ehlobeni lobukwelede kumakhelwane loba uthengisa imbida loba imthanyelo nje okutholile loba imisebenzi yezandla esikwenzayo, kodwa wakathesela le misebenzi yezandla labo umthanyelo okunye wokuthengisa akusathengiseki ngoba uzathengisela bani? Imali yona iyovela ingekho ezandleni zabantu kathesi. Sesikhuluma nje into ekhona kathesi ukuthi sesisebenzise ukuthi ungangeboleka imali yakho sikhulumisane ngendlela engakubhadala ngayo kumbe ngibhadale ngenkulu kumbe ngekunye lobo kudlenge abanguphethe ezandleni zami ngoba imali khethi kasilayo ezandleni zethu.
So nxa abantu sebephila ngokukweleda-ke isikweleda sangikhona isigcina sisanda ukunganani?
Impilo yabantu isinzima kakhulu, izikweleda esinazo siye sileka ukuzibhadala njalo kwenza ungabe usathembeka. Loko kungumuntu okade uthembekile empilweni yakho sungani umuntu ongenelisi ukubhadala isikweleti ngoba imali vele khethi ayikho ezandleni zabantu and izikweleti zethu zinkulu okunye okumangalisayo. Ugcina usuyinhlekisa usungumuntu ovele ongakwanisi ukuthi ungaphila ungani awusaseli impilo yakho.
Ye, so asithi-ke usule sikweleti nje khonapho-ke pho-ke isikweleti olaso seleso uzagcina ukubhadala sokutheni masibandla?
Ukubhadala kwakhona ongakwenza njengomuntu nxa uthanda ukuthi uthembeke, so kumele likhulumisane nomuntu okwelede kuye ukuthi yena wenelisa kukuphi. Uyifisa umbhadale ngembuzi or ngenkukhu or ngenkomo kusiya ngesikwelede sakho ngoba izikwelede sinazo ziningi okunye okumangalisayo njalo zikhulile. Ngakutshela kathesi ezesikolo sinezikwelede ezisabekayo ezabantwana besikolo, kodwa indlela esesizabhadala ngayo vele ukuze ubhadale nxa unesifiso sokubhadala ungumuntu othembekileyo so kumele ukhiphe isifuyo uyebhadala, kodwa wena ukuthi i-change yakho omele uyithole uzayithola njani? So kuza kuba nzima, so kumele imali leyani ihlale esikolo ikhangelela iindleko zonke zesikolo amabhuku obani bani ngoba yena i-change vele abasozi bakunike la isikolo ukuthi into lena abazi bayithengise kuzabathathela isikhathi ngoba vele akusela ndlela yokuphila. Impilo yethu siphile sicinile ezilonge ihulumende yethu vele iyena le ZANU PF.
Ye, izimbazo-ke abantu abathathi kulokhu kuthiwa izimbazo kumbe kuthiwa kuyini?
Izimbazo zikhona baba ngoba abanye siku-IGET. I-IGET besitshaya izimali zethu kusavuma besitshaya izimali zethu. Imali zethu lezana siyazibolekisa ziyazala. Izimbazo zenzana bakhona ababolekayo esebolekile njalo ayehluleka ukuthi abhadale. Ucina sengumuntu lanokuthi sivumelane ukuthi asiphe isifuyo sakhe sihambelana nemali yethu loba kade engakhangelela khona kodwa sokumfosa ngoba kalalindele ukuthi angambhadala ngayiphi indlela. Indlela angambhadala ngayo sokuyisifuyo sakhe loba uyafuna loba akafuni kodwa sekumele enze ngayo leyo ndlela.
Khonokho-ke akubhidlizi imuli yeni?
Imuli iyabhidlika baba ngoba kathi sandiyabona ukuthi into kade ukhangelela ukuthi abantu abakho ekusasa yabo bazabe bekhangelele kuleso sifuyo kodwa ususithatha ngendlela yokuthi la uzama ukuthi ube nobudlelwano obuhle nabantu ungabi ngumuntu lona ohamba usithi abantu sedlula bathi lo kancedwa ngoba kabhadali. Uyabe usuzama ubudlelwano bakho ukuthi bube buhle ebantwini kodwa usokubulela i-future.
Alo-ke ngonkosikazi Mpokiseng Sibanda omele isiqinti seMalindi kukhansili yenkayi obexoxa le-Studio 7. UGibbs Dube uphinde waxoxa lomnumzana Nkulumani Masuku umntanenduna esanda bhubha eMatobo esabelweni seMathepeleland South. Umasuku uthi uhulumende unceda abanye abantu abaswela ukudla emaphandleni.
Ngaba liqinisi ukuthi baphila ngibangabe bephila nezikwelete. But bayabe kweletani, bekweletani asikubani.
Ye, ukhanya ngazani. Yehe, wena ngokubona kwakho khonapho abantu baphila njani nxa ungela kudla. Umuntu uthenga ngani njalo ukuthola kubani ukudla?
Uma kuyikuthi ngumuntu olemali uyahamba uyathatha ilokhuze ne-ATM card yakhe ayethengile ngayo. Although i-cash ayikho but ukudla, as long as le mali uyathatha ikhadi lakhe lethenga, kuyavumeleka ukuthi uthenge ikhadi.
Nxa sokubuya-ke ukuphila nsuku zonke, bakhona phela abampofu ukuthi vele umuntu kalale ikhadi lelo okhuluma ngalo. So umuntu uphila njani kulezi nsuku nxa kunjalo?
Bakhona ye abampofu kodwa uyathola ukuthi emulini yonke awusoze kusweleke omunye umuntu ongaba lesandla ancedise lapha lalapha ngoba impilo yakhona ivele izima kodwa abantu bayancediseka lapha lalapha lo hulumente aphinde ancedise futhi lapha lalapha especially abantu abangala income bahola every month bathole ukuzo.
Ye, singathi bona abo abantu abangala mali baphiwa malini wena ngokuzwa kwakho kumbe osowakho ubonayo khonapho emakhaya?
Baphiwa mali, baphiwa ukudla, baphiwa impuphu. Isitshebo bayazibonela.
Impuphu yangkhona imenjani baba Mazulu?
Weli ngomuzi uyathola ukuthi abanye bayathola amasaka amabili amanye amathathu sokudiphenda ngokuthi umuzi wakhona mkhulu okunganani ngoba lokhuyana ngokuncedisa njengoba nazela into zingamakakuhle imali ishoda so ukuthi bancediseke abantu bangabulawa indlala elizweni.
So nxa sesibona ukuthi-ke phambilini ukuthi kuphele konke lokhu ukuthi abantu baphile ngezikweleti ubona zani kungaba ngcono kwenziwe kuyini? Nyawazi ukuthi ubaba weyinduna khonapho wayevele kwenze njani umuntu omdala ukuthi ancede abantu angani bayaswela khonapho?
Wena abantu ababengani bayaswela wayebacelela kulo hlelo lukahulumende ukuthi akufanelanga esigabeni kube lo muntu ofayo ebulawa yindlala. So kungaba la ma-reports afikayo umdala eyathatha i-report yona le abantu asengathi sebebulawa yindlala ayisevisivisi office ukuthi abancedise labo abantu ngokudla khonapho engikhulumayo.
Wawubona lawo kusebenza kakhulu yini khonakho?
Ya, kwakusebenza. Kwakusebenza ngoba azange kube le-report yomuntu ukuthi ule yindlala.
Ye, isiphala senkosi-ke lokho kusayenziwa yini kumbe vela kusayenziwa?
Isiphala senkosi siyenziwa but akusekho-effective njengakudala.
Yendaba Masuku?
Ngibona ngathi abantu sebefuna ukuthi babe reluctant kakhulu yabona. I don't know ukuthi kuyini ngabe kusenza njalo. Abasafuni ukuphathisa kakhulu njengayizolo.
Hello ke ngumnumzana Nkulumani Masuku obekuxoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 esemaphandleni eMadobo. Wentombuza Nkomanini ingoma kaJayza Maravini isigqibela uhlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Icala lokuchaphazwa kwemali yesikhwama seZimdef eletheswa umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo ibisemthethandaba lamhlanje eHarare. umongameli Jacob Zuma okwele South Africa ukhangelele ukwethekelela eZimbabwe ngeviki ezayo. Sigqiba ke lapha uhlelo lothu lwanamhlanje. Igama uChris Gande Lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.